Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 24 kuMpumpu 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwa ukungena emhlanganweni kwebandla leZANU-PF kwabulawayo.
I-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidrayiva imota ebambe i-handbrake.
Ibandla leZANU-PF lithi elemelika kumele lesule izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leli.
Ukuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ezizimeleyo lamabandla aphikisayo bathi izijeziso zenodo yilezo zafakelwa uZulu libandla elibusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwe namhla ukuba zingene emhlanganweni webandla leZANU-PF kwabulawayo. Intatheli zindaba lezi uEzra Jesus Banda, uKutsana Msengi loNgqwele Dube zithi kazinikwanga izizathu zokubalelwa ukuba zithaphe indaba emhlanganweni weAnnual National People's Conference okuzahlaziywa khona ezenotho, ezombusazwe lokunye. Ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira uthi abathathu laba kabenzanga okade kufunakala njalo abaziwa ukuthi bebemele bani. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, umele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Angeke ngaphendulela enye idepartment egcweleyo njenge-department information. Isho uqondile sibilo la ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasise ubana kuhambe njani kutheni, ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengi omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube nelungelo loku-accreditwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga, kuba nzima kumbe acele laye futhi enjani ealiswe ubana accredite, ngoba kuyabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungile lokubana abe ekhona phandle.
Yikona nxa sibona ukuthi iStudio 7 ithiwe phandle, akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khonapha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 ake wathi iyazonda, ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano abeZANU-PF adlaloku ukukhuluma lani nxa libafonela okuthi ngabe utali iyazondwa. Ngabe utakuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani, ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganisweleyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukekelwa ngivunyelwa ukubana ngikhulume santando lani kutshengisela ubana asilabandlululo olunjalo, siyavunyelwa ubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe efuna ukubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ubana udingisisele ixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho nxa ngasithenga ngamafitshane?
Uyaqhubeka, uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Polit Bureau eZANU-PF, izolo kuhlangane i-Central Committee eZANU-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kobulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke, kusasa langomgqibelo yiyo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Ye, singathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe esuke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli, njengokuthi umongameli ukhethwa ngaphi labasekeli bakhe lakho konke okunye kwenziwa ku-congress not ku-conference. So leyo esikiyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esiyayenza khona enye i-conference njalo siyenzela sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhala izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lepalamende ekubandla lezanu PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC.
Kuyaziwa ukuthi khona umsakazo lo khona ongakhethi bala njalo osakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ungakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona kukhona kuzalo PF babonile ukuthi uzaphumela phakathi ubebona ukuthi ha amadoda ayehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwa emaphepheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ngokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ngudeputy president uthiwe ngani kakusahambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo. So ubonakala njengabanye njalo abathi kumele ukubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030. Abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuzalo PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution. Ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulo msindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani.
So lapho wena ngokubona kwakho Moyo ubona zani kukhona ukufihlwayo sibini?
Kukhona ukufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihla abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle so kukhona ukukhulu kakhulu njengoba sitsho ngesithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye laba khona bayabona ukuthi ha lapha mdala useyihlulekile. Ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali ema-bank ngoba nayizigi kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe. So kubonisa ukuthi kulomsindo okhona mpela phakathi.
Lo ngumnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ese-Pick 3 eMathebeleni South. Abazali babafundi esabelweni seMathebeleni North bathi sebesehluleka ukubhadalela abantwana imali yezifundo, i-school fees, okwenza ukuthi belotshelwe izincwadi ngabaphathi bezikolo. Sebefuna isithunywa somthethwandaba sithathe impahla yabo okungagoqela inqola, izitulo, amatafula, izifuyo lokunye okubambekayo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abehluleka ukubhadala imali yezifundo bathi isomiso esikhulu eZimbabwe sibalethele inhlupho eziningi ngoba kabazange bavune lutho nyakenye. Ngakho ke imali abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla. Omunye wabakusimo lesi ngunkosikazi Norini Sibanda wesigabeni seLupane olomntwana eChinotimba Primary School othi sedlele evalweni.
Sesihlale isikhathi engabhadali, sasabhalela izincwadi ithi izimali. So manje izimali zangikhona zitholakala nzima.
Unkosikazi Sibanda uthi ulesikwelede semali efika phose amakhulu amabili amadola emelika $200 elokitshini lemkhosana sixhumane njalo lomnumzana Abija Mafumo laye okhala ngokufanayo kulandela ukuma kwakhe umsebenzi wokulinda kumankampani ngo-2019 laye uthi loba nini engathathelwa impahla.
Anisebenzi umntwana uyatshola ngabi imali i-grade 7 umntwana. He's supposed to go in form one. Angila mali. Kampani kade ngiyisebenzela. Ayibhadali. So mpila ungufaka ama satellite dish. I satellite dish eyi-1 yenza $10.
eMoringa sixhumane njalo lomnumzana Innocent Thebetsayi okhubazekileyo ophila ngokuthunga izicathulo.
Umsebenzi yakona iyabuya bichana. So ukuthi uyizuza imali ukuthi uthengela abantwana impupu, ubhadala amarendi, ubhadala ama-school fees akadezi kule nkinga enkulu.
Uthi le nhlelo zengalo yosizo kazikho.
Athina zikhuli nje. Ngokubuya kuphela basibhala amabizo, bahamba bahamba nya, babuya futhi basithi kule ma-projects, kule ma-loan, but asimazuzanga.
Unkosikazi Bekezela Sibanda wesigabeni seNkayi uthi abantwana abaningi sebechile izifundo ngenxa yokuswela kwabazali.
Izolo bekukhangela ukuthi umntwana ongayisikolo ngoyintandane. Kodwa namhla uzathola ukuthi umntwana lo belabazali abakwanile uyehluleka ukuya esikolweni. Sizathu sokuthi imali yabitholwa ngabazali imlutshwana. Ukuthi bekwanisa ukuthi ngokudla lo nyaka futhi indlala. Bephinde bebhadale ifees kumbe bebhadale le transport ukuthi umntwana esikolo kuba nzima.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihood Assessment Committee ngoNtulikazi lwaveza ukuba abafundi abedlula amachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25.2% esabelweni lesikabafundi ngesizathu sokusweleka kwemali yabazalini. Kumaviki edluleyo okhokhela ugatsha lwemfundo yephansi umnumzana Dori Raimoyo ukhuthaze abaphathi bezikolo ukuba bengaxotshi abantwana ezikolo kodwa bephanyeke umlando yabazalini. Kwaba ngakhokhiyo wathi abaphathi balakho ukuthi bamanyane balobele idalele parliamente ukuba kube ngumthetho ukuthi wonke umzali ongakhokhiyo ayemiswa phambi kwenkundla yomthetho ajeziswe. Ngingunokuthi abadlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls. Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umnumzana Daniel Chapo obemele iFrelimo ukhetho lukamongameli oqhutshwe kule Mozambique usenqobe ukhetho lolu abaphikisayo besithi kaluqhutshwanga ngemfanelo. I-Commission ye-Mozambique Electoral Commission ibika ukuba uChapo uthole amavoti ayisilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, kwathi uNumzana Venancio Mondlane wathola isilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini 20%. Ibandla le-RENAMO likhe phansi lobo bekucatshangelwa ukuba lilabantu abaningi okwedlula amanye aphikisayo. UChapo utshayelwe ihlombe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili loba impumelo yokhetho lolu ibengakethulelwa uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akungimangalisi ukuthi unqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekuloku kwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho-ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho-ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yunqoba ngendlela engafanelanga.
Ye, nxa sikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko sehlale kakhulu esikhundleni. Singakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqala ukubusa ngo-1975 kambe layo izabusa idonki zize zimile impondo yini?
Amathuba ukuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe idlelezela, kodwa kakulathuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala labazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo-60s 70s. Ngakho-ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izimfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho-ke kuzaze fike isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona yikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama elections siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga
ukuthi kuyafika nini konoko
singangabikwazi kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle kudaleka imisebenzi lempilo enhle ngabe mhlawumbe kakulankinga kodwa nxa ubuyanga buya bebunjengalobuyane esibubonayo amathubo okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi ngakho-ke bangakuthathi kancane ababesezihlalweni bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile abantu balambile abantu bafuna umsebenzi abantu bafuna ukuphila kahle ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho sizafika isikhathi lapho bazathatha amanyathelo amanye angafanelanga
umnumzana evidlela ncube ulwela ilungelo loluntu ekunhlanganisweni National Consumer Rights Association sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane ele Russia liphosele indizamtshina ezithwala amabhomba ezama-drones eziningi izolo ebusuku esabelweni seKiev kwele Ukraine eziwiswe libutho lakwale Ukraine lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Kenya owe-Africa Business Summit okhuthaza amazwe akuzwekazi le-Africa ukuba athuthukise ezomdlalo wenguqu le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisuza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezibhatalene leMelika abantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili nanhlanu 25 million sebevotile kukhetho lweMelika phambilini oluza kuqhutshwa mhlaka 5 ngenyanga ezayo bekwenza lokhu mathupha kumbe ebulenjini kuhlelo lwe-early voting lolwe mail-in ballots. Iningi lilinde ukubona ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party lonkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party. Sicubungula lolu daba lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethu kwezombusazwe ezimeleyo.
Donald Trump usazobhekwa ukuthi akaqali phela ukungena ensimini uyabe sengena kwesibili basazobheka ukuthi ukungena kwakhe kokuqala wasebenza kanjani sibona indoda eyethesa amacala amaningi namanje nje ungumuntu omelwe yisigwebo siye ngale kumama siphinde sithi thina okwebala lakhe ngicabanga ukuthi ama-America amaningi asedlulile kukho lokho ngoba sesike sambona omunye webala uBarack Obama eba uPresidenti ebuyiselwa amahlandla aze aba mabili kodwa okusasele yikho ukuthi umama ungowesifazane emazweni osoke kwenzeka amazwe njengabo Britain lokho akuseyona into ebamangalisayo kakhulu uma bezokhethweni ngoba sebekujwayele kodwa izwe elinjenge-America okungabe kuyabe kuqala kungumqansi omkhulu kakhulu uHarris okumele adlulekiwe iparty yakhe nayo kuzamele ibekwe laphayana ukuthi isebenze njani ukuphatha kukamnumzana uBiden nakho lokho kunomthelela ukuthi bayaqhubeka beyivotele na iqembu lele lama-Democrat noma bengalivotele. So kunzima ukutsho dadewethu ukuthi eqinisweni kuyozala nkomoni kulaba babili.
Lanxa impumela yophenyo iveza lokho singaluthemba yini uphenyo lolo
kukhona othola ukuthi kuthiwe bangakwesokunxele kukhona ukuthi kuthiwe bangakwesokudla kukhona ukuthi kuthiwe baphakathi nendawo ngokwenkolelo zokubusa uthola ukuthi isiphakele konke okubukeka kukuhle ngomunye thilona omunye bambhixe noma bengamakheli isithombe esihle lapho engiyakhona ke yila lapho ukuthi esingakubona kwenzeka ke la yikuthi uKamala anga wina ngokuvotelwa yiningi labantu base-America kodwa kuphinde kuze futhi ukuthi uthole ukuthi uma sekusiza kuzithunywa laphayana labo thiwa ama-delegates abese wina uDonald Trump
lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abakubandla leZanu-PF baqhuba umkankaso abawubiza ngokuthi anti-sanctions campaign owawulwisana lezithetho zenotho ezethiswa inkokheli yezibandla leZanu-PF okuthiwa ikhuthaza ubukhohlakalo ukwephula ilungelo likazulu lokuphekapheka ezokhetho. Umkankaso lo usulesikhathi eside uqhutshwa eZimbabwe kodwa izithetho zenotho kazikesulwa ngele Melika lamanye amazwe. Ele Melika lithi izithetho lezi kazifakelwanga uZulu kodwa ibandla leZanu-PF lithi kungamanga okhulunywa ngele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Gutamsaka okubandla leZanu-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. UMusaka usungula lingxoxo.
I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama-individuals ngabalutshwane ama-company iyakwazi ukuthi wona lawo ayenze ukuthi i-economy ikhale, ayenze ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona labo afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-Senate e-US e-America ukuthi i-Congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphakathi, sezibulale i-economy yeZimbabwe, si-driver imota ebambe i-handbrake.
Ye, Baba Mlalazi, ungamphendula usithini lapha uBaba Msaka ngoba ele Melika lithi hatshi bo izijeziso lezi zaphakelwa abantu bezanu hatshi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-sanctions uze sifike kuwo kwaku-10. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002 lapho esaba le-election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebambe umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo ukuthi lama measures abafakayo kawazanga affect kuphela laba bantu ababefakiwe, asuka affecta labantu in general ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe nelisukuzenza yasisehluleka ukuzenza ezinyokuboleka imali landan, but ayistophangi issues ze-A. Kodwa ke laba abakhala ngama sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke beluta, basebeluta ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama sanctions, but ama sanctions wasebuleli lizwe. Ama sanctions yebo sonke siyavuma contributile ukuaffecta even the ordinary person. Kodwa okubuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Ikhothi sikubamba umlomo khonapho. Yeah. Msaka ngena khonapho baba. Uyamuzi uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Yekelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo, babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into lesingeyekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Africa yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi baba umlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ucina ungasasebenzi ngoba ucina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe ngoba asisakwanisi lokuboleka asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe acheneyo ngenxa yama sanctions amabhanka asakwanisi ukuthi etransfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe kumbe zingena eZimbabwe izimali bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali yiwo ama effect ama sanctions ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule isikhwehlele i-economy ngenxa yama sanctions akulalizwe elingela i-corruption even yoni America ilayo bayalwa iAfrica ikhona icorruption bayatshontsha mhlawumbe nxa kade besithi Zimbabwe kulaba tshontshayo ayisikho kade kungasibulalela iEconomy ifike lapha efike khona
yes kubambe la umlomo
ikathesi iyakwehlela ngenxa yama sanctions so amele ikhitshwe
baba mlalazi umusa akuthi hayi awuzikhitshwe izitheso lezi
avumelana la aka ukuthi ama sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakela kodwa ke ngike ngibuza umsanga ukuthi uma ama sanctions angakhitshwa abantu bezana uPF bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu we insist ukuthi i biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma sanctions per se okubulelizwe kakhulu ngamasela
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele lo mnumzana Gudambusaka owebandla leZANU-PF bexoxa leStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, asibonge umsebenzi omkhulu hlobo zethele wenzayo. Hayi, siyabonga izindaba zonke esilethela zona ezingelahla ngothi ezilumeleyo ezibuya zinjalo ezichaya inkwimbi zombili. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi lesenzela wona. Ngingadonsi-ke hlobo zami, angibongi ukuthi lamuhla ubukhokheli bezanu sekunanzelele ukuthi bona isikhathi sonke lesi esiningi kade lokhu bebhizi beqotshana le-MRP bona indlu yabo isitsha. Namhla nxa umnangagwa sesithi yena is going to deal with his internal members decisively sokubonakala ukuthi sibe kunanzela ukuthi olwalowo mma besithi bona abanye baphandliwe kati labo babona kati yibo abathwele inkalakatha yogongodi. Angithi vele kuyakhulunywa ukuthi khona ukuze uthi omunye asose ugongodi kumele uqale wena ulungise indlu yakho in order.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo mnangagwa usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani mayezohalaleselo omunye umuntu ukuthi upresident wasemozambique ukuthi uwunile kukanti-ke bona abazokhethwe emozambique abakakhulumi lutho sokuyokhuluma yena mnangagwa kahle kahle yena uyini uyena ukhomishini na wasemozambique la lokho kulihlazo ulihlazo kakhulu impento enzo nangakho bonisa sobala ukuthi umuntu nje odlame nje umuntu odlame impela uthepe senonke wesadeke ezoyenza amanyala nje aya lokho impela fakisa amahloni mani kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi akanayo impila kahle nabantu phela lokho ulihlazo mani yazi into le sehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe. Hayi, upresident wethu ayishemaye naye azinuka amakhwapha ayibone naye into ayenzayo ukuthi ayikho right.
Hayi, laba bezanu-PF mnangagwa laba loba bengayenzani laba bangcolile laba laba vele ihistory yabo imbi kakhulu so bantu abangalibusilizwa so bantu abangabusa abantu yeke beyenze lutofutelishi bangcole kakhulu abantu laba babulela abantu kakhulu abantu labo bahlukumeza abantu kakhulu abantu labo abantu sebefe kakhulu ezandleni zabo abantu labo laba abale bad record omnangagwa labo loba bengayenzani akuso bantu abadalela ukuthi babe ngupresident akula president ofana lomnangagwa bayazifaka bangena ngokubulala abantu bangena ngegazi izandla zabo zigcwele igazi yikho ubona kungena nto even one abangayenze right yikubona abantu bengabathandi abantu bebazonda abantu abenyama bebanyana because of ukubulala abantu
Laba ngabanye ababalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela khona manje kuhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo. Hayi, isikhathi savumi olubalisa ngenjabulo. Ngumthembo ozithembayo. Lilaleli iLive Talk.